Nanzi ezinye inhloko zendaba zethu lizethulelwa yimi uSthandekile Mhlanga. Iningi lisola udlakela oluqhamuke eBohera kungcwatshwa owaye umkhokheli we-MDCT, uMnumzana Morgan Tsvangirai, lapho umsekeli kaMuyi uNkosazana Thokozani Khuphe labanye abachaywe khona ngabacatshangelwa ukuthi ngabatsha baleli bandla. Kambe kuqakathekile na ukunanza ikhefu leRobert Mugabe National Youth Day? Thiyani indlebe lizwe ukuthi abantu bathini ngalolu daba. Siqathanisa imbali kamongameli Ian Khamasirise Khama weBotswana lekamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli weZimbabwe abathakazelela ilanga lokuzalwa kwabo lamuhla. Inhlanganiso ezizimeleyo zilesikhumbuzo eBalakwe lapho okubikwa kwaphostelwa khona izidumbu zabantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi, ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngemizamo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe eyokusungula amabhizimusi elizweni. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.